ivama yabo baba nxa kusanda kufika umntwana ekhaya obeplanelwe ehlelelwe kuhle ibabona isikhathi esine ngobaba besiba lothando ebantwaneni bethanda kakhulu ukuba labantwana babo yebo kambe sesisiye emasikweni kugcina sokungani kulophazi ngoba ubaba uzabe ehloni ezila umntwana osanda kuzalwa lokho kuyabe sokusemasikweni kodwa ngoba phela abantu sebeziphilisa isilungu leso esafikayo sebephila impilo yokungazili lutho ubaba I mean ufanele abe phansi kwakhe umama amsize njengoba nakubalisele baba kuyashota iphampa ushoteni umama nakezwa kuhle sigijinisela kudokotela omnye umama ubelethene operation uyayifuna uncedo lukababa lalo bengahlonipha ukubambusane kodwa-ke kulamanye ama-services ngesilungu esingathi ngesindebele esingathi yimisetshenzanyanyana edinga isandla sikababa.